Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olinga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Silande abantu abami ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachimuza ubuhlungu ukufika endaweni leyo.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia, uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi, akacabangi ngempu.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Buzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwa iqamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudala ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba chike mine bebephatheke ukukhiphela amanzi nesikhathi umsakazo weStudio 7 ufika eBucks Mine. UMnumzana Philip Chiwaza ongumqondisi weBucks Mine uthi abayehlelwe yingozi babalisa umanager womgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chikwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Dapiwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlala eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi le uthi udabukile moyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwaizolo. Uyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhitshwa, asikwazi ukuthi uhamba njani. Singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo uMnumzana Vusani Mpangeni weStairs eGwanda North othi ubamncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sithe sifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebe yenelisile ukuthi baphume, kodwa lakhathesi lokho ebengakaphumi. So yekade sikuloyisa thina njengemuli ikuthi nxa kuvuma uhulumende nxa elenye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihloko zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokho esiza ubuhlungu.
UMnumzana Eliakim Dube ngumunye wabagijime wafika esizwa ngalo monakalo laye uthi ngabe uhulumende angenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi njengabadala besikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende nxa le ndlela angazenza aphathiswe, ngoba akusiphathi khonokho ukuthi okwenzakaleyo kuphinde ukuthi uthi nxa siwonakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi sewu-identify abantu sibe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi lo ngubani, ngoba abantu bayesifike wonakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezibalisa eGwanda insiza lasematobo liphila ngokwemba egolide ngenxa yokutholakala kwemsebenzini. Lokho sekudala ukuthi abanye behlelwe zingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala, kodwa abanye abanini bemgodi le ngabangalandeliyo umthetho yokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele izingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseBucks Mine Colimbon, nguAlbert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempilakahle. UChiwenga owayengumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo, kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi, akacabangi ngempucuko. Awusoze uthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungathuthukisa ilizwe. Yikubona lalo baba ophetheyo ehlangane labantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukubebe ngama-scientist belungisa izikhathi. So sililizwe elihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe leli silabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yina uGovea.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akulalutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho le nto eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele namasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathathwa i-opposition kuzabaleni. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukudinga izikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonoko nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazwe. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine-constitutional democracy le-peer monitoring of ukuthi ngabe isadaki yayeza le-AU, le-UN. Abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule kuthi ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani kufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe ngeyi abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ngalolu daba.
Thank you.
bazonde baganinwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarberfield. Abalandeli balomdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo kwesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibangase PSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzanga yilo kuzeni imfanelo. Vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kule ayiviki besisezishabane ngalo. Amapolisa, instead of protecting us, umthetho weFIFA futhi ama-supporters away team yawafanele protect, but bathima up nama-supporters ePlatinum FC basitshaya abanye babasesibhedlela abanye bashota. Izolo, because ngabantu beDynamos, ngabantu babo ngobhuti babo abasuke eHarare, bebebhekile nje beyeka ama-players, ama-supporters. As a Dynamo se vandalize dilize gate le ball. So that's mangaze ngoba ingabe yithi ama supporters e Highlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke gwala le Harare, but because wenziwa ama supporters e Dynamo kuthulile nje kuthulile ama police abemile bebabhekile bevandalize gate la. So abenza ngomfanelo ama police ezimbabhale tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu leHighlanders uAbel Khumalo. Siphinde saxoxa locubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi yesePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingapi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlangudlangu bengena enkundleni. Umbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela kodwa langendlela onompembe eyakade betshaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzatshaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarberfield Stadium kusenzakala lokho. Njalo sizananzelela ukubana lo nyaka nje amaqembu nalawo mabili iHighlanders Dynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs ekobulawayo eBarberfield. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi ethiye gas.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini nxa lapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos. Kodwa ke sokuza kuthi kutshaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekutshayeni amaqembu lawa siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawa sekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba basekela iLeague ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba lengozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani namakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le iLeague yePSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ukubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi iLeague yePSL. Okumele nje bekunazelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu, bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu. Kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu professionalism. Ngibona nje iLeague yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu Hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ngesikhangele siphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni ijuti nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okunenginengi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli beStudio 7 abasisakazela indaba ezimnandi, ngikhulumise labo bonke abayilalelayo futhi. Ngake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuyiletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi besincedisi. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina ngilindebele, mina ngilishona, mina ngikwini, ziyasilimaza zisibisele emuva. Kuyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli ixukula abakholwayo lalelinhliziyo yodwa lomoya wodwa kongalamuntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, silakho unqobisitha, silakho ukusinqobisitha. Kodwa ezilongo nxa sehlukene, abanye singokabani, abanye bethu ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka luyihamba, abantu bethu bazafela kudeni bese hluka ubuya ekhaya. Ngake zamini ukususana isitha, singasusi isitha, abantwana bephenduke ubuya ekhaya bezogcina abazali. Kambo ngiyikhona lapho ngifuna kuba mude ngenkulumo, ngingundebelo okhulumayo.
Salibonani bantu bakwa Studio 7, njani okhulumayo umqolisi Mathanda apha eVictoria. Mina nginodaba iwane sengifunaukuyanditidluzile kona lo adephala ukuthi abantu mabayekele indaba yobandlululo, umqondisi wenza i-tribalism, sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani nale, ngoba into le yehlula okhokho bethu. What more thina soyikhona kanjani, ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukuhuquluza ukuphela into zemathebheleleni besiya kibo. Manje athe sezikolweni kukhulunywa isishona, e-police station kukhulunywa isishona, ezibhedlela kukhulunywa isishona. So wena ke uma ungasazi isishona leso, uma usiyadinga usizwe endaweni ezinjalo, awukwazi ukusizakala. Le mashopu uthola ukheshi yabakhona ngamashona, kodwa usuzuza umuntu esithi hey Mandebela sibambane endamashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hayi vele ayihlangani le nto le. Mina vele nizaqhubeka noma sithi phambili ngomkhondisi, inhle into ayenzayo lo cha. Uyakwazi ukulwela amalungelo amaDebele, uyakwazi ukumela isizwe sakibo. Hayi lo msangano lo ojuwe ukuthi sehlangana nabantu besishoneni. Bona bayasithanda yini okokuqala na? Ngiyabona
ubukhokheli bukhona bomthwakazi. Ubukhokheli silamadoda anezivini, silamadoda aqinileyo, silamadoda azimiseleyo komthwakazi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli laphana bezaphu. Yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sivizele abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi, ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizeli khona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselelwa into ebizi eyayivele ikhona. Sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela ubuzwe bethu. Kodwa ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela. Asikusoli lokuyana, yimbono yabantu. Kodwa ke engikuchoyo yikuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse, uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezelo. Lingizwe kahle khonapho. Siyacela libonisane, sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaso linye sikomthwakazi. Phakamiseni ubukhosi abakhokheli bethu sivuse nini umthwakazi sizimele ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba abantu yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani kasila kubumbana uma singayilungisisa yona leyo ndaba ngakho-ke siyakhuluma sisatho futhi lamandla ukuthi vuka mthwakazi vuka omunye ucabanga ukusuthisa yena le muli yakhe kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi sidinga ikusasa imthwakazi ebukekayo
salubonani salubonani kustudio 7 okhuluma uJoshua Moyo endaweni yasenkayi kosikhobokho ngajabula le audio ma ingafuni siyacela ukuthi abantu bezanup f izithembiso zabo kubeba ziyaphumelela ngize ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaselugamba lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa baqeda bahamba sabavotela bahamba babe siyahola imali eharare lamanje akulalutho at least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu ma yehlulekile akuphandela umthombo kuba ngcono manje bona kulalutho abalwenzayo siyacela ukuthi abangathembisi abantu into abangeke bayenze ma bengaselalutho abazehlele njengokuthula bahambe ngajabula le audio ma ingafundwa
sanibonani basazi bakastudio 7 labalaleli mina ngiyaphila mina ngujoshua ncube ngokuhlala ngasesouth africa kwamanje mina ngiyadana ngegovernment yezanup f kamnangagwa sithe sisithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu lazwakala selibhonjiwe wazwakala yena government kamnangagwa ekhuluma ngokuthi litsheli lafakwa okungekho emthethweni angazi ukuthi kati isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitsheleli ngesikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo esingalicela kuye namhlanje nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekiswe ebhakanini lelo elikajoshua airport esengaliyakuthi yena uyalikhupha walikhupha ithi kalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana esiyasifakela iqude lakhe inyoni le eyenza ingani kuthiwa yinyoni nefake iqude so sibesicela ukuthi nakake sixolele siyakwazi ukuthi asifuni wasitshengisela ngegugurawundi khathi selokhu esitshengisela ngokufuna ukusidilizela amasiko ethu engawazi lathi kunjenje awakho amasiko asiwacontroli kasiwazi nxa iwaqhuba so kakezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu lathi sifundise abantwabethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani kuminjani kakezama ukuyekela kakhiphe inkukhu yakhe leyo seyifakile lapho asiyifuni
salubonani salubonani studio 7 ninjani siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso okunye sikucelayo lapha besicela kungabi lenhlamba kungabi lenhlamba studio 7 lingathathi ama-audio lale nhlamba inhlamba yesingayifuniyo lapha sifake imibono boni singalungisa njani isizwe sakithi ilizwe lethu ye ukuthukana ukuthukana especially abantu bakamqondisi bayathukana lapha silungisa ilizwe lakithi lapha and sipheke izandla yiso isithi ofanele sisikhiphe lapha yiso isithi ofanele sibonisane ngaso but yena umqondisi labantu bakhe engathuki uchamisa ngoba uthabe ukuchamisa yena kamthuku siyakucela kulokho
kathesi ngapromisa abantu izimali ama-co-collaborators and the like but sebesenzangazazi kuthiwa imali yakhona that is not a favor that is a right baphuzile vele kwakumele vele imali bezi abantu bazii long long vele because that is constitutional lokwabo loko ukuthi bazame ukukhampeyina yilokhu nalokhu hhayi akusebenzi lokhu ukuthi nabo abantu abaningi vele kungathi bayizidumbu ngoba kwabo loku votela izalo izalo akathesi since 42 years back kubona abantu bakhona vele kumele kube kulala abantu besezani hayi madoda amahlabezilaelini manje
ngithanda ukubingelela basakazi be-studio 7 kunye nabalaleli nginibonge ngomsebenzi omuhle basakazi be-studio 7 elisenzalwana imihla namalanga ngoba ziyajabulisa ziyathokoza iindaba zenu ngalokho-ke sinokukhathazeka ngelizwe lasezimbabwe elilokhe nje ligugudeka kancane kancane ngorhulumente kamnangagwa kanti nje ngabe uyaxola phela urhulumente kamnangagwa masehlulekile avele aphuma esihlalweni ngoba namanje sizwa kukhwezwa iy'ndleko nje emabhenki kuyo yonke indawo kusakweletiswa asakwazi ukuthi kahle kahle khona kwenzakalani mhlawumbe ikwehluleka vela hlehle nje kungena abakwazi eish ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lolo duko siyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali bakutshele lokhu lalokhuyani ukubana soku indleko sokumele zikhwele awuba kanjani ba sophephela phi thina
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260 abecatshe kwinkampani le okwenyanga aphose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane lele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi impi ye-Ukraine le-Russia uyibona njani.
Impi eye-Ukraine ubuhlungu kangakanani, ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi uPutin wathesethusile ukuthi uzathakha iUkraine. Bama abani amazwe amaningi ingani ukuthi mhla uPutin attack Ukraine, there's something big that they are going to do. So impi yeUkraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza bacacada njengoba ubona ama buildings evuke edilekile. Nxa ingaqhubeka izime njengeAfghanistan, because uPutin kalwi labantu amasoja ulwa lama civilians and uchaya ama civilians. Nxa umuntu ezadiliza isikolo, adiliza isibhedlela, abantu aba innocent, ediliza iapartment ekwazi ukuthi nansani apartment building lapha kuhlala abantu. Mina ngibona ngani kulokuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngaye kuthiwa bayathatha inyathele.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzani?
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith ebomba eZambia laseMozambique, babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see eUkraine. Kufa abantwana lesizalukazi, innocent people, bayakhankasa bayakhuluma kuphela, bayabaphizikhali. The same old story wokusenzakala ngesikhathi sempi. Omunye wayefuna wayesiphi uSmith izikhali, abanye besiphi izipu, abanye besiphi izandla, but innocent people dying. That's the painful part ngempi ye-Ukraine. And angibona ukuthi izaphela masinyane. Ingaphela masinyane uPutin uzabe efunile ukuthi aphumule hamba ekhokhumoya. Kodwa ngenxa yokusebonela ukuthi amazwe laba bamthreatenayo ukuthi akuchaye Ukraine uzabona. They have not done anything. They didn't do anything. Qala uyaphinda futhi lamhla because akula muntu omchallengeayo. Kumbe la ekwelanga athi vuka thola ukunye kuyibuilding kwake kufotoyela. Angazi, it's just sad. Angazi ukuthi kuzaphela nini, but ambona ukuthi ingaba njengeye ye-Afghanistan. I-Afghanistan phela yayigorilla warfare yana, kwakulamali wecatsha. Lapha akula muntu olwecatshele omunye, bayabombana nje bekhangelene. Impi engelabulwa okungelamali wecatsha khona njengabo-Afghanistan kayithatha isikhathi eside. Bayabhomba nje njengakhona khona babekwenza kubo-Syria kuphele, but ungakhangela impi ezinjengezabo-Yemen labo-Afghanistan. Kula malwe cacha hambe siya trainer ayiphenduka beyazokulwa buyele omunye umntwana khule khona phakathi abuyela ayebalisoja. Le imbona ngani izaphela masinyane uPutin nxa esesuthiseyile emoyeni wakhe ukuthi usebhidlize kwanele.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColenbon esigabeni seMatabeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Ochiwa Chiwenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.